So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Hola mungela emsakazweni ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 lwezi 2019 ngokhipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotsha kwabanye abakhalala umsebenzi.
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngapi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa? Le yinto enzima yikuthi nje thina silandela umthetho.
Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hathi ukubaxotsha umsebenzi.
Ukuxotsha kwabodokotela lokhu aso solution problem ekhona ku-health. I-health system ilokhu ivaliwe ngenxa yodokotela bakho. So ukuxotsha kwabo ayisukuthi sokuzaba ngcono.
Izisebenzi zikahulumende zisola amapholisa avimbe ukuthi zithengisele emgwaqweni izolo eHarare.
Amapholisa agcina esiyalela ukusubmit i-petition yethu. So thina asazi ukuthi amapholisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebesiyalisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngokuqatha odokotela ole health service board luthi kuza kuba nzima ukudinga abanye odokotela abazasebenza ezibhedlela zikahulumende kulandela ukuxotshwa kwabakhalala umsebenzi abedlula amathumi ayisikhombisa. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wehlangothi lolu, uthi balandela umthetho ekuxotsheni odokotela abakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uthi kukhangelelwe ukuthi odokotela abangamakhulu amane bazathoniswa amacala okukhalala umsebenzi mhlaka 3 ngompandula.
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa ngoba ukuthonisiswa asiyo i-health service board ethonisisayo. Kulama disciplinary authorities abenza njalo guided by i-ofisi ka-attorney general. So singeke si-predetermine i-outcome yama-hearings. So angiyeke ngibe kwazi ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa. Kodwa engikwaziyo ukuthi amadokotela abazathoniswa bangamakhulu amane lamachumi amahlanu.
Lingabaxotsha babasikhosana pho lizathola ngaphi abanye odokotela?
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa? Le yinto enzima yikuthi nje thina silandela umthetho wokuthi abantu uma bengabuyanga emsebenzini okwamalanga amahlanu kusiya phambili kumele sibathonisise. Ukuthi bazahlawuliswa njani yiko okungasitshela ukuthi bangaki odokotela abangasala besebenza kumbe abanye abangaxotshwa. Kodwa ngeke ngitsho ngaphambili kokuthi siqede ukuthonisisa amacala abo lawo. So yiko nje engingakutsho.
Bangaki odokotela okumele libathonise?
Ukwengezelela kulokho engikutshiloyo, amadokotela esilawo ku-Ministry of Health bayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha lanye. Lokhu kutsho ukuthi abakhalala umsebenzi bangamakhulu amane lamachumi amahlanu phakathi kwamadokotela ayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha.
Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe-health service board, sixoxelaye eseHarare. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi uhulumende kumele ayekele ukuxotsha umsebenzi odokotela abafuna kukhuphulwe iholo labo.
Uhulumende usuke waxosha odokotela abayi-75 out of itotally yabodokotela about 1628 in Zimbabwe. Kasikwazi ukuthi kwenzeleni, udokotela kade bekucela uhulumende ukuthi bebhadale imali ekwanileyo.
Kwini elizakwenza dokotela kulandela okwenziwe nguhulumende?
Ukuxosha kwabodokotela lokhu aso solution problem ekhona ku health system ilokhu ivaliwe ngenxa yokuthi odokotela bakho. So ukuxosha kwabo ayisukuthi sokuzabangcono. Lokho kuwesena isituation. Thina esikubona kufanele kwenziwe igovernment yokuthi kumele bebuye ku-negotiation table, sikhulumisane, sivumelane ukuthi odokotela kumele bethole isalary ekwanayo ukuthenga izinto kuma-markets, izinto esezithengiswa ama-prices angkhona at an interbank rate. So isalary kumele ukuthi uhulumende ebuye ku-negotiation table ezosinika yona. Thina njengabodokotela i-position yethu ayikatshintshi. Lokho sidimanda a fair living wage.
Udokotela Mthabisi Bhebhe, ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Health Service, Zimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxelaye eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole amapolisa ngokuvimba ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende izolo zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa abephe izisebenzi lezi imvumo yokutshengisela emigwaqweni kodwa asejikisa azidudula embuthanweni wabo lowo khonangale-ke eHarare bebejonge ukuthi bafole ezidaladini betshengisa ukuthi bafuna imali ikhuphulwe. Umnumzana Mthuli Ncube, izisebenzi zikahulumende eziningi azisayi emsebenzini zisithi kazila mali yokugada amabhasi lemijova. Sixoxe lesiphathamandla se-ATUS umnumzana Nation Mudzidirwa.
Into leyi isizwisa ibuhlungu kakhulu ngoba singakhangela i-Apex Council yachela amapolisa sanikwa imvumo yokuthi la simatshe sisubmithe ama-petition ethu kodwa namhla ekuseni lathi kade sithaba kakhulu sibona amapolisa kuthi ano bazasiprotekta kungangeneli abanye abantu bangasozisebenzisa kahulumeni but ekugcineni sesifuna ukuyosubmitha i-petition yethu amapolisa agcina esiyalela kusubmitha i-petition yethu so thina asazi ukuthi amapolisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebesiyalisa so thina njengesisebenzi kahulumende njengamateacher into leyi iyazizwisa ibuhlungu kakhulu.
Sibone belidudula lapha belithwala omasarawurembo nebethwelwe ngamapolisa kalithaywanga akulobotshiweyo.
Hayi, akulobotshiweyo kodwa thina besifuna ukudlula ukuthi siyosubmitha i-petitions then bagcina besithwala and ukusithwala kwangkhona awasithwale ngendlela engaso right kakhulu and lathi besithi abantu laba bayasivikela bayasiprotekta but ekugcineni sigcine singabangama-victims and thina ezisebenzi kahulumende besibaluthwani esigombethu ngamapolisa lawa so at the end of the day sigcine sithi kanti amapolisa lawa yibo yini sebedemonstrator phezu kwethu kodwa yibo basinika imvume yokudemonstrator so asazi ukuthi senze njani sezisebenzi kahulumende ngoba singahamba kuma-negotiations akula into ephumayo ukuthi sisubmithe i-petition indlela e-right akula into ephumayo so sesiphila yini njengama-slaves esilizweni lethu lezimbabwe njengesisebenzi sikahulumende
njengababalisi mnumzana Mudzidirwa ungasitshela ukuthi khathesi lihola malini njalo lifuna yengezwe ifike kumalini.
Imali esiyihola vele akula lutho asiholi lutho asiholi nix ngoba imali esiyifunayo thina asifuni ukuthi basingezelele imali hayi asikho esikufunayo thina sifuna basinike imali yethu kade siyihola kudala $500 bayirete ne-interbank rate the way ebeyenza ngayo kuma-services onke e-government.
Umnumzana Nation Mudzidirwa yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni e-ATUS ubexoxa loNtungameni Nkomo we-Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngodaba lolu. UZulu laye usole amapolisa esithi alubandlululo nanku evumele abasekeli bebandla leZANU-P F ukuthi batshengisele phezu kwezithezo zenotho kunsukwana ezidluleyo. Sixoxele sakamuzi umnumzana Khumbu Ncube.
Kulobunzima mpela ngoba nxa kuyikuthi i-government iyo esehluleka ukuthi ihloniphe ilungelo loluntu kunzima kakhulu ukuthi abantu kazana bazaphila luphi uluhlu lokuphila. ngoba singakhangela manje nxa kuyikuthi abantu bafuna ukutshengisela ezitradeni bekhona na iholo abalihola kodwa bayazinjwa bayatshaywa bayabula benziwa nje konke okubi njalo okubuhlungu kumphakathi yabo kodwa ongangokuthi okwenza bethi bayatshengisela emgwaqweni asikho ukuthi ukulo muntu ongakubonile ngitsho lo mntwana eprimary uyakubona ukuthi ngelungelo labo bafanele bekwenze lokhu ngoba ungakhangela manje amagetsi asela direction ukuthi nana ayimalini asakhanya ukuthi ahambani nabuyasikhathi bani amanzi yonke into ngithole sinkwa nje yonke into ikhwelile kodwa iholo labantu kalikhweli and then benqala ethi bayatshengisela bayatshaya okungangokuthi kusobala nje ukuthi ugovernment yeZimbabwe ivele kayilalo inhlonipho ebantwini injalo kayilandaba lo muntu ikhangelele nje ukuthi ibona baziphilele ngcono than umuntu kazana oseZimbabwe
kwenziweni pho Ncube singaphuma njani emadakeni angaka
ukuphuma emadakeni angaka lokusokudinga uNkulunkulu ngoba ungakhangela umbuso weZANU-PF ngowamandla babusa ngodlini okungangokuthi isizalwane sonke seZimbabwe esifisa ukuthi ngabe siyakwenza siyabula ungavele ukuthi uvuse ikhanda liyabula ukuvele lithi nje liyazama ukuthi litshengisele nje ngento yokuthi lilesisolo kufuzele inyamalale livulayo kumbe livalelwe emajele okungangokuthi kuhlukumeza nje sonke isizalwane seZimbabwe but engikubona kufanele kuphela abantu bengasakwesabi ukuthi besabe ukutshaywa ngoba lanxa singatshaywa ngoba sitshayiwe ukuphela nxa ungeZimbabwe vele sokunzima ungathwalanga so kongangokuthi abantu babaphume ngobuningi bawo siphumeni ngobuningi bethu nxa bekunoke sikwenziwayo sikwamukele ngoba vele ukuhlala sithule akukho okuzasisiza ngoba vele kuvele kubuhlungu loba singenzanga lutho ukuthula kakuncedi singaze sithule siyafa ungakhangela abantu abashela emingceleni yamazwe bezama ukuthi bayezama impilo yasuka ekhawutini zama ukuyale ubanje zingwenya ubulawe ngabantu bezama ukukubamba nje bekuthathela imali uhlale ekhaya uyafa ekhaya ungabanjwa inyongo uyafa ngoba ukhangele odoctor abastrike uyakhonda kusithi isibhedlela
umnumzana Gumbo Ncube isakhamuzi eZimbabwe ubexoxa ecingweni lontungameli Gomo weStudio 7 ngesikhangele indaba ezigamukayo namhlanje kumaphephandaba nemsakazo etshiyeneyo unkosikazi Auxilia Mnangagwa izolo wenze umhlangano namakholisikazi ezinduna eMashonaland West lapho kukhulunywe khona ngenhlelo zokuthuthukisa izabelo iphephandaba le-Herald libika ukuthi imihlangano efanayo iza kwenziwa kwezinye indawo nesikhatshana esilandelayo abantu abaningi bathi izifuyo ziyaphela emaphandleni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi kubikwa njalo ukuthi le nyamazana zasendle ezigoqela indlovu amadube imvubu inyathi lezinye sezisifa okumangalisayo eWange National Park leManapools National Park lokhu kubikwa yi-Associated Press iphephandaba le-News Day libika ukuthi umnumzana Elijah Makomo umantshi odonisa icala lobukhohlakali elikamnumzana David Palanyanyatwa wehlulekile ukuya emthethwendaba izolo lokhu ngokwesibili ukuthi umantshi lo engathethi icala leli elibhekwe ngupalanyanyatwa owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngezempilakahle okwamanje-ke sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona kuwhatsapp
awusalibonani beStudio 7 hhayi mina igama lami ngikhethiwe ngikhuluma ngilapha eButswana ngikhuluma ngendaba le kathiwa nguJoram Gumbo lo sinanzelela ukuthi all the time kuyathiwa kubotshiwe abantu bezanupf ye kubotshiwe abantu bezanupf but umuntu ongakhona ubotshwa isikhathi esincane kusasa sephumile akuqedakali ukuthi kuyenzakalani vele hhayi asikuzwisisi thina
Salubonani basakazi abahleli abalaleli beStudio 7 okhulumayo ngumfo kaNkomo lapha ngithanda ukuphawula ngendaba le yokubotshwa kukaJoram Gumbo le mina ngithi kanti bazasukelana lokubophana laboJoram Gumbo wayi kanti Mnangagwa yena i-anti-corruption le ingahle isukele yena imphendukile njengokuyiqoma kwakho ukuthi kayizingele lawa masela kanti kunganjani ukuthi ijikele le anti-corruption ibonise ukubana isebenza ngobuqodo ayisebenzi ngokukhetha waye kanti ikhetha amaseli amancane kumbufakazi bangkhona yibo yabungekho yini kodwa nje wonke umuntu uyazobana ukufakazi segcekeni ngiyabonga
ngilapha eBotswana eBotswana utabiwa wegobi ngiyakho ukukhuluma udaba lolo oyodokta abaxotyiweyo uyenelisi ukuthi bona iholo abaliholayo kaliyenelisi hayi into eyenziwayo eZimbabwe kunzima kathesi ukuthi ubuyele eZimbabwe ngento eyenzakalayo kiphela ekhaya hhayi kunzima bafethu angazi ukuthi kuzalunga yini lokhu
kambe lilizwe bani lithi after 2 years litshintsha imali after 3 years litshintsha imali kuhambe laka lakubona ngapi khona lokhu ibhonda likabikwanisi labo 5 years 6 years kuda but selitshintshiwe sukungena okunye futhi hayi hayi yazi eZimbabwe sibili ba kuyazi kuyazikhanyela straight kuyazikhanyela ukuthi yazi laba abantu abazi lapho abavela khona bazi lapho bayakhona mpela hayi khona mana yazi lakathesi ubisa vele kuyazifananela phela lapha vele ubisa nje futhi lona lebhondi xa ezabisa ama-$2 bisa i-$5 kuyazifananela ndizoba vele lebhondi lalokho kufanana kokuyi-$2 le-$5 yilo vele ibhondi abantu bevalwa mehlo nje bethu kwesinye isikhathi kube sokurayithi akulanto erayithi lapho kwesinye isikhathi lani bantu ngakuloke likugugwa nje li-CTA urhulumente kanti lebe lisitsho urhulumente woku ababulali laba libe-CTA borhulumente akula rhulumente eZimbabwe lapho ndokuphawula ngakhona lokhu kwakwesinye isikhathi kamgabi lokho vele kuyazifananela kufana vele ngani lokhu umgabi ngani lokhu ekhona umnankakwa phela umgabi vele intonya ngubhuti lo mnawakhe laphana nje kuphela kwehle ukuthi lokhu umuntu wayedrayive ikumota nje kuphela babethatha uwindi bemfaka usteering kuyazifananela lokhu mna but nje lokhu enzizwa abantu bezimbabwe ti urhulumente akula rhulumente ezimbabwe la asibelekeli bantu bakithi lokhu elibizwe abantu ababulala abantu lidwe ngurhulumente laphana libeswa ngamagorila kuphela laphana sifungutinitshela banga la beswa ngamagorila libeswa zimpisi laphana abantu abadla abantu badla abantu labana abantu labo
lina bogogo labokhulu eseligugile lina arike liphume ezihlalweni liyalela ezihlalweni nje liyalela khona ukutshontsha kunalokho akula nto eliyalelayo liyalela ukusela kuphela ligciba izizu zenu linothise imuli zenu abaye abantwana belele bengadlanga belambile aba bantwana bezimbabwe the whole of zimbabwe balala ngendlala kodwa lina liyalela ezikhudleni ezikhudleni liyalela khona ukuba litshontsha kuphela awubukile izwi ukuthi likuphi manje izimbabwe manje isehlazweni iphelile izimbabwe ngomnankakwa lo mgabi abalela ukuthi ayilizwe lezelaphela ukovuka ekuseni uze umuntu ethi yeye ama-sanction kanti lina la lithi nxa litshontsha leyo mali lithi ilizwe yakubo lathi litshontsha imali ihuquluza lonke ifaka ezindlini zenu latshontsha idola lezimbabwe lazelaphela namanje futhi iloka lisarhuquluza lisatshontsha kwesi alimanga phela ukutshontsha kodwa likhorrapti linabantu bezanupiefula likhorrapti kakhulu 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 vele akusuwo bantu elinganikeza abantwana bezimbabwe ukudla bedle belale bekhohlwe ngendlela elibahlukumeze ngakhona abantu bahlukumeze kakhulu emphefumlweni yabo loba ubona bevuka nje abantu bazi ubuhlungu kakhulu ngenxa yenu nabantu bezanupiefula abantu liyathwalisa ezima lithi ukubabulala lithi ukubathumba lithi ukubabopha kanti lifuna abantu bephile njani elizweni lizehluleke lizehluleke plus ilizwe ngeke lafana livuze ngobusela benu inhliziyo ezweni vele asekho right plus angeke lafana size omunye umuntu awubukho umnankagwa undiza ukusa namalanga umnankagwa undiza suku zonke le nto ayilandayo ingabonakali ingakhanyi sisiwahamba amazowabuya lani umnankagwa into yakuqala nje wabuya la yini ngoba sithiki lwakufana kula tshintshwe elizweni izwe loku litshona lisiyafana
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu be-studio 7 abasithumezele ama-audio abo kuwhatsapp kunombolo ethi 011-202-465-0318 lisithumele phela khona manje siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhlangothi olubona ngezemithetho kule melika soluthonisa amacala izisebenzi ezimbili zenkampani yeTwitter okuthiwa zazicupha abantu bakwele melika zinceda ilizwe lesaudi arabia unkosikazi Fatima Mada Bayo umongameli wakwele Sierra Leone uthi kumele uzulu alwisane ngamandla nokudlongulwa kwamantombazana kulelo lizwe
sabonani balaleli abahle igama lami ngumovini ngwenya abangaziyo bayatsho ukuthi qhelisa usajekho
khonapha elubani east edaluka esigaba iwodi 19 ye impilo enzima ke mina ngumuntu oyakhileyo ngilabantwana abane lonkosikazi kusho ukuthi ngingayi ngihlele ekhaya singu 7 ukudla sidla nzima siphila ngelelisa kagugu abali olitholayo u-social welfare manje kathi sibathole mhla ka 5 inyanga siziphelile sidla nzima ngakhuluma kwakathesi besibhajeta ukuthi na siphile ingabo 5 ntambama bazagcina abantwana esithola sebekujayela lakho bekudla ekuseni ingabo 10 bechova zinezisikhathi ilanga lonke bathola bebhoda abesikolo basila khona ngale sikolo kwesinye isikhathi kungaphekwa lutho.
Kwini elikwenza nsuku zonke khonapho elubhani?
Bengilima ingadi sengitshayiwe yilokhu i-heat wave yona liye khona akula manzi. Ke sizama ukuthi sibhalele abanye ukuthi sidinga uncedo ukuthi besibhorele isibhorane akula impeto nale kade ngilayo emhlanu isithile bengikwanisa ukuthi ngibe layo emhlanu nale ngizuza isithebo kuthe kusitsha ngathatha ngaqhathisa ukuthi kube ngumfushwa kule nsuku impilo enzima kimi ngumuntu sibili ophila ngokukhanda angisebenzi ngiyakhanda sibili sithi khona metal work sesithi Blake Smith thina abohlangothi lwesipostoli ngabantu abakhandayo so ngaze ngikhande umuya letha umgqomo wakhe isikali phela esokufaka amanzi kusho ukuthi ngakuchaja intengo yakhona besithatha silinganisa lebhakede imali yakhona manje pho ibhakede seliku-$90 nxa ungathi ulithole kwenye indawo angazi ukuthi kuyabe kunjani ngibala yona i-10 kg kusho ukuthi na impilo enzima kwisami isandla
njengoba kunzima kangaka baba Ngwenya pho-ke wena usuphila ngani uyakhuluma lapho usithi uphila ngokuthi ukhande amazenge into ezinjalo nxa kungaphumeleli khonokho pho manje ubamba ngaphi nangaphi
akuwula enye indawo engibamba ngaphandle kwakhona lokho kwami wamazenge lakho sukuthi ngokwansuku zonke ngoba vele ibhizinisi lakhona lisekho selawa so kukhumbula nje akula siliqiniso lonke ngumuntu ohleliwe ekhaya ukuthi ungangizwela sibini ngize ngifise ukuthi ngabe ngiya kulomunye nje ongibhustayo ngingene lakho futhi ngingangena kuyiphi iprojekthi ezathengelwa yini ngoba into engekho yimali imali kayikho akula muntu osebenzayo emangweni wethu akula osebenza ngoba thina kahle kahle la east sasithemba into zamathimba so amathimba asaganyulwa vele sengabantu baphila ngembhida engadini so ngakuthile engadini sisivuka kuphela sivukelana kungelanto esingathi siphila ngayo dove kunzima kithi zimo ngiyabonga abalaleli inkosi ngathi ngaligcina sikhulekele ukuthi inkosi izuline sithole ukudla silime ngogathi wompoyina lowo
uMnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane. Ibandla lamademocrats linqobe elama-republicans kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky okuyindawo yama-republicans. Ibandla lamademocrats liphinde lanqoba njalo elama-republicans kukhetho lwabazamela izabelo zeVirginia. Le njalo yindawo yama-Republicans. Ama-Democrats athi avotelwe nguZulu ngenxa yokuthi uMongameli Donald Trump kukhanya engani uthanda ukulwisana labantu. Ama-Republicans athi azavusa inkophe azame ukukhanga abantu ukuthi bavotele uMnumzana Donald Trump labanye bakhe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky, uMnumzana Andy Bashir unqobe obe ngusibalukhulu uMnumzana Matt Bevin webandla lama-Republicans. Uthabe okumangalisayo uBashir.
We saw our families come out and say they wanted a governor that is focused on Kentucky.
Abantu baphume ngobuningi babo ukuze votela abakufunayo. Sizalethulela ibhajethi ezalungisa ezemfundo lokunye okujiyeneyo. Lokhu akusikho kwezombangazwe. Lokhu ngokuthi ngibe ngusibalukhulu kaZulu eKentucky.
This isn't about politics anymore. That ended last night. This is about being the best governor that I can be for the people of Kentucky.
UMnumzana Tom Perez, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokwenzakala kubandla lama-Democrats uthi benze kahle kukhetho olusanda kwenziwa endaweni eziningi.
Yesterday's victory was a victory for all Democrats. It was a victory for, I think, our democratic values. We're focused on helping people across this country.
Kunqobe uZulu. Sifuna ukulungisela abantu abakufunayo. Kuningi okumele sikwenze ngesikhathi esizayo.
And we're going to continue to compete early everywhere.
Umnumzana Bevin walile ukwamukela impumelo yokhetho lolu esithi bazahlolisisa amavoti kaZulu bethule abakubonayo kungagqitshwa lokhu. Kodwa wathi engakayi kukhetho lolu uza kwamukela okuzaphuma kukhetho.
I'm confident that in the end the right results will be delivered and I will be entirely comfortable with whichever way they go.
Ngiza kwamukela impumelo yokhetho lolu nxa kungenziwa ngemfanelo. Sifuna ukuthi abantu bathakazelele ukhetho lolu.
We simply want to ensure that there is integrity in the process. We owe this to the people of Kentucky.
Abakubandla lama Republicans bathi sokumele ke bedonse ngamandla ukwenzela ukuthi banqobe ukhetho oluzayo.
Lokho ke ngokunye okwenzakala khonapha ke kwelamelika sasilinika ke umculo kamkhosi. Luze kancane kodwa singakangena emculweni lo ngeke ngizwe ukuthi abantu bathini lapha ke kuFacebook yethu yeVOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi kumele lifitizele okukhona khona ngani isitupha okunje so nxa lingikhangele khonapho ungani isitupha ukwenzela ukuthi lisilandele sonke isikhathi. So ke nangupressure Zuza ukuthi amavuko Dube. Kuzobuya ke lo Mandla Joshua Yoram uthi livuka njani emsakazweni. U-Arthur Ncube uyabhala uthi kwehluleka kwahulumende ukuxotsha odokotela kambe uyenzani uhulumende ngalokhu. Kuzobuya ke uJB Mabhena uthi kanti wona amapholisa ayahola na. Nankumbuzo omkhulu singazikhona pho ke JP. Then uJason Maphosa uthi mona livuka njani uthi Zanu PF ayihloniphi ilungelo likaZulu. Musa Mazibuka uthi unjani Dube ayinyaphela kakhulu uthi khona ngale eRandberg. Uthi selishayele ke umculo kamkhosi sizuthi uhamba njani. Yes, I was okay. Look at Charles and Zanjalo. Who precious name is Masu? Good morning, Dube. In Lale Lam's song. Sawanga cool game, Musa. Mose Mazibuko uyabhala futhi uthi Zanu PF isithwalele ubhulo kambe siyasebenzela imuli zethu siphinde sisebenzele lenyamazana izifuyo kambe kuyini khonoko. Ye kuzobuya ke njalo uPrecious uMasuku uthi nyaphila Dube mina qhubekani ngokusethulela okwenzakala elizweni. Ngiyabonga kakhulu ngelikwenzayo. Pamela Khumalo uthi Zanu PF bayasihlukumeza okunye okumangalisayo. Yes, silinike njalo umculo kamfowethu lapho umkhosi.
Inkumbuzo bebe wami ho. Inkumbuzo sithandwa sami ho. Ngithemba lami ngithinyaka ucabanga sithandwa sami. Ngiye ngikukhumbule.
Lapho ke sithando sami ke umkhosi lapho uyashaya sibilo kuzwayo. Singalihlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotshwa kwabanye abakhalela umsebenzi. Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hashi ubaxotsha umsebenzi. Isisebenzi sikahulumende sisola amapolisa avimbe ukuthi zitshengisele emgwaqweni izolo eHarare. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.